让力量团队，
让力量团队，
让力量团队，让力量团队，
让力量团队，让力量团队。
Kwenzima pandeni la mstanje abafuya inkuku yenyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkuku zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Wabhethe Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola uhulumende besithi ukhanya engazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni nemfundiso kanye lemithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esikube khona. So kwesisathu wena idoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulawa ileziyani ezidozwe, ngoba abanye bathi ezidozwe ziyafa. Ezidozwe lazibe sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi athasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eNandeni Mnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu ukuthi bebona abantu laba abazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu ukuthi ayithontisele inkukhu, yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona ezakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just over drop, uthole ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Leso kusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu sezinjani, sezifisa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe uhulumende uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafika kwindawo emzingwane esikithi, ngathola bebhizi ani bephiwa ama-150 amabroyila. Kodwa uthola ukuthi nomuntu wakhonakala zivaya, uthi ngabe uhulumende ozisayo aqale anike abantu izivaya. Siyagwanisa ukuthi angasinika izivaya bese sifenelisa ukuzidlikela inkukhu zethu ezemakhaya, ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezile production. Le mithi enkukhu phela siyitholi sibila, siyitholi sibile uhulumende uthi uya emafemasi lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibone eGwanda North njalo engutshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi ukuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu le marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kubo-Coolant, kubo-Afghan butchery lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Bonkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees basahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona bebencediseka kakhulu abazali ngoba eyokuthi bathengele abantwana impuphu ibitholakala ngalolu hlelo lokufuya amabroyila.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi Nami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubele umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwano phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye nabo bonke abaphathelane nokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqinini.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni iyehlule. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Adet Ncube.
Siyabonga Albert.